Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 1 kuMvimbitho 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwu zeZanu PF ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo ube lomntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana kwakhe isivumelwano le-Apex Council izolo. Kodwa abanye ababalisi bathi incane kakhulu limali. Umongameli weMelika, uMnumzana Joe Biden, uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo we-State of the Union namuhla, lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kwe-Ukraine yiRussia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli webandla le Citizens Coalition for Change obulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi izikliwi zeZanu PF yekhwekhwe ngesonto, uMnumzana Mboneni Ncube ube yindoda esakhulayo esanda kuthatha umfazi kanti njalo ube lomntwana omncane. Lokhu kuvezwe ngumkhokheli waleli bandla, uMnumzana Nelson Chamisa, ekhuluma lentatheli zindaba eHarare izolo. UChamisa usole isehlakalo lesi esithi isadaki kumele ingenele kudaba lweZimbabwe ngoba udlakela lolu lungagcina ludala ukungahlaliseki emazweni asemhlubulweni weZansi ye-Afrika. Nango uChamisa echaza umufi.
When he lost his life matters. This young man was recently married. He has been married before. And of course, the wife died. He has an 8-year-old daughter, a small-scale minor. He's 35.
UMboneni Ncube ubesanda kuthatha umfazi. Ulomntwana oleminyaka eyisishiyagalombili. Ubezama ukuqala impilo entsha ngemva kokubhujelwa ngumkakhe. Kodwa sebembulele ngenxa yezombusazwe. Lokhu kwenziwe ngabanye abakhokheli bezanu PF ekhwekhwe. Sebephendule ikhwekhwe yaba yisigaba sobudlofa.
Or Al-Shabaab, or they call it Mashruq. And I don't know why they want to tarnish the name Shuruk.
Basebenzisa izikliwi ezaziwa ngokuthi ngamashurukwi. Angazi lokuthi indaba besebenzisa lelo gama ngoba abantu abavela eShurukwi ngabantu abahle.
For free and fair elections in the face of escalating political violence. Mr. Mnangagwa and your Zanu PF, if you don't want competition, don't call for election.
Baba Mnangagwa le Zanu PF yakho, nxa ungafuni ukuncintiswa ungenzi ukhetho. Ngikuzwile futhi usithi uChamisa uthanda udlakela. Akuqondanga lokho. Ngingumuntu wokuthula mina. Lanxa amapolisa ekubeke sobala ukuthi abanye bababotshiweyo ngabasekeli bezanu PF abebandla elibusayo bayakulandula lokhu. Amapolisa athi asebophe abasolwa abalitshumi lasithupha 16 njalo athi adinga ingqungquthela yabo uKennedy Simbi onakanelwa ukuthi nguye owagwaza inxeba elabulala uNcube. Abasolwa bahlasele amalunga e-TRIPC emhlanganweni kaChamisa wokukhankasela ukhetho ngesikhathi yena uChamisa esenkundleni ekhuthaza abantu ukuthi bavotele ibandla lakhe ngobunengi. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla likaChamisa, umnumzana Gift Ostalosisiziva.
Asikhangeleli thina ukubana ama-elections eZimbabwe ukhetho kube le violence ngendaba yokuthi kuyinto eyenza ukuthi elizweni kungabi lokuthula njalo kungabi lokuthuthukeza kwezindawo ngenxa yokuthi i-violence iyabe siyi-order of the day. So yikho umongameli u-Advocate Nelson Chamisa ekhuluma ngendaba-ke ye-violence eyayenzakala eKwekwe.
Manje ungasitshela ukuthi amapholisa alabo yini ubufakazi bokuthi bona labo ababotshiweyo yibo abayenza lesi sihluku?
Yes, ikhangelele ukuthi kuzaba le investigation ngamapholisa njengoba bekhulumise beboyiphe abantu abayi-16 ukwenzela ukuthi indaba le i-follow up, njalo simeke sure ukuthi kuyaba le justice for imuli yakoNcube elahlekelwe-ke Mbonisi Ncube oleminyaka engu-35.
Manje lina lithini ngendaba yobudlwangudlwangu osebusenzakala lobu, ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho lwama-by-elections soluseduzane?
Indaba ye-violence ngesikhathi sokhetho indaba ehluphayo kwele Zimbabwe ngenxa yokuthi ungakhangela ubana sukusela independence ama-election kuleli lizwe ahlala ele violence, ukubulawa kwabantu ngendaba zombangazo sonke esiyikhangelele ngenxa yokuthi sikhangelele ukubana ukhetho liyenze kungabi labantu abaluza impilo ngendaba ye-violence.
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva isikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change. Ilunga le-ZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi lanxa elusola loludlakela, abantu kumele bamelele uphenyo athi ukugijimela ukugcona ibandla lakhe.
Kumele kube lokuthula zonke izikhathi, kube sokusafika ukhetho kulokuthula. Kodwa kuyadanisa nxa ukuthi kule zinto ezinengaze nezezenzakalayo, kodwa-ke osokukhona sokuyimvamo lapha eZimbabwe. Indaba lezi mele sinike amapholisa isikhathi bacubungule baphumela kuyikho kwenzakeleyo ukuthi ngubani okwenzileyo, kungacatshangelwa andubana sikhulume sithi hayi ububi benziwe ngubani. Asikeni sinikeni abemthetho labo bake bakucubungule kakhulu ukuthi kuhambe njani.
Umnumzana Belief Gawule lilunga le-ZANU-PF. Kusenjalo ikhomishini ebona ngokukhomisana umlotha, i-Peace and Reconciliation Commission, yethule umbiko izolo ikhuthaza abantu ukuthi batshiyane lodlakela. Kodwa isimanga ikuthi likhomishini ayizange ikusole ukubulawa kukamnumzana Ncube, ngitsho khona nje ukukhuluma ngalolo ludaba. Le yinto esolwe ngabalwela amalungelo oluntu abafana lomnumzana Mbuso Fuzwayo owenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu.
Kulusizi ukubana abantu babe bebona umuntu eganga bebe sebekhuluma begeneralize. Alubana ikhomishini ngabantu abaqotho abafuna ukuthi kube lokuthula elizweni, bekufuze betsho bese beqale ngenkulumo, ngoba into zonke lezi ziyenzakele kube lenkulumo etshengisa ukubana elizweni abaphethe amandla kathesi, okubalisa umsekeli kamongameli uChiwenga into ayikhulumileyo esekhwekhwe ukuthi uzachobodisa abamayelo njengentwala. Yiyo izinto ezibangela ukuthi kube lodlakela elizweni. Abatshelwa kube sobala ukuthi hayi zanu yini elibulela abantu ekelani ukwenza i-violence.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Sehlulekile ukukhuluma lomgcini sihlalo we-Peace and Reconciliation Commission umnumzana Selo Nare ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe. If Ibandla le-Citizens Coalition for Change selikhuthaze izakhamizi zeGwanda ukuthi zivotele amalunga alo kukhetho lwama-by-elections ngoba engabakhokheli abaqotho. U-Albert Ncube uyalandisa.
Le nkuthazo yethu le iziphathamandla zaleli bandla esigoqela ilunga ledale le-National Executive unkosikazi Nonhlanhla Mlotshwa, yena ojela abantu abaze emhlanganweni obusetsha Under Park ngempela sonto ukuthi bavote ngokhalipha befake amakhansila e-CCC ezikhundleni athi amalunga ezana u-PF okulibandla athi ngelamasela asabulele ilizwe.
Sithi thina siyi-Triple C asikhipheni amasela. Amasela asithathela ikusasa lethu lekusasa labantwa bethu.
Umhlangano lo ubungawukhankasela amalunga e-CCC agoqela umnumzana Justin Majale owayengumeya weGwanda waqotshwa esihlalweni libandla le-MDCT elikhokelwa ngunkosikazi Thokozani Khuphe esetheswa umlandu wokusekela umnumzana Nelson Jamisa odinga ukubuyela esikhundleni sokuba ngukhansila kaward 7. UMajale uzancintisana lo mnumzana Thembelani Madudu owayezana u-PF uLizwe Ngathweza Zaphu lo mnumzana Vusani Mhlanga owe-MDC Alliance kukhetho luza kwenziwa mhla zimathumi 26 kuyona linyanga. UMajale uthi uzimisele ukusebenzela uZulu.
I-water treatment plant ibuye kwi-municipality lo minister wathembisa kodwa kwami endleleni yizwe ezinye izinto emele sizilungisise lokwelusa amanye ama-policies lokwelusa eminye imithetho esiyatshiya ikhona.
Esikhulumeli sebandla le-CCC ezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi umasipala weGwanda ngasaqhubi kuhle umsebenzi selokhu Majale wasuswa esihlalweni.
Izinqumo ezithathwa yikhansili lelo meya lo osekhona webandla leli labomonzora i-MTC yabomonzora azitshengisi ukuba ngabantu abanozwelo lokuthandana labantu.
Ukubulawa kwelunga lebandla likaJamisa ngabanakekelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF eqwekhwe ngensonto sokusolwe ngabaningi abagoqela abahlali beGwanda bona abathi bafuna ukuqutshwe ukhetho olukhululekileyo ngokuthula. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini ngenyanga i-20% kulambela ukusayinelana kwakhe isivumelwano lenhlanganiso yezisebenzi i-Apex Council izolo. Uthi njalo phezu kweholo ledola lakuleli izisebenzi zizaqhubeka zithola ama-$75 okuyimali ye-COVID allowance zibuye njalo ziholiswe i-$100. Uhulumende ubevele kukhulumile lokhu kumaviki asanda kwedlula. Abanye ababalisi abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi lokhu akuguquli lutho ngoba uhulumende elokhe engakafiki ku-$540 abayifunayo. Ngokunjalo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe umnumzana Themba kuye moyo uthi baza kuya emsebenzini kabili kuphela ngeviki.
Nxa sikukhangela konke lokhu izinto azikhuluma kudala esikunanzelelayo ukuba i-public service isebenzisana le-NJNC badlala ngomnotho welizwe ngoba nxa behleli kulama allowance abanika naye 2 basebenzisa ngesilungu okuthiwa yipropaganda okuzayenza nje abantu bathi uhulumende uthe sokwenzakala lokho kodwa kuyinto ekade iveli khona mqoka isazakala. Sina ke njengeathuzi asikubambi asikuyamukeli asikuvumi oku statement lesi ngoba kwakuqala akula muntu osimeleyo ezi ababalisi ku NJC. Iyakhulunywa nje ngo Cecilia Alexander Cecilia umuntu esamfakelwayo esingamaziyo lokuthi umele bani wakhethwa ngubani.
Sikhuluma nje limi ngaphi njengababalisi beathuzi liyahamba yini emsebenzini kumbe lilamalanga?
Asimanga ku sinemezelo sethu esasinikeza umqhatshi wethu ukuthi asenelisi ukuya emsebenzini. Kodwa ke singabuyela emuva nxa sikhangela ukuhlukunyezwa esikwenzayo, ukubothwa, ukutshaywa abanye bamalunga ethu bathi besizwa isimemezelo sokuthi mhla ka 22 umuntu nxa engasabuyelanga emsebenzini kuyafana nje lokuthi usezixothile emsebenzini bahamba bayabuyela. Kodwa sithe sesisiya phambili sisenza ukuqoqa istatistics sakubona ukuthi balutshwana abantu abasebenzayo. Ngokunjalo nxa sesikhangele istatement lesi esesithithiwe amalunga ethu asezahamba kabili kuphela emsebenzini okuyikho kulingana leholo esilinikezwa nguhulumende. Isivumelwano esesisenzileke lamalunga ethu ukuthi emsebenzini sonke sihambe ngomvulo langolwesibili, la amanye amalanga umuntu aphumule ngoba uzabe esebenzela ize.
Umnumzana Themba kuye moyo ngoinhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Ikroniko ithi umasipala wakobulawayo usevalela amanye amalokishi amanzi okwamahola angamajumi amabili 20 hours ngoba amadamu eloke elamanzi amalutshwana. Inkundla yesayithi yona ithi abacubungula ezombusazwe sebesole kakhulu ibandla leZANU-PF besithi liyaphambili ngomkhuba walo wodlakela. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani kustudio 7, salibonani basakazi bestudio 7, labalali libonge bestudio 7 jikelele. Ngixolani okhulumayo wasemathebeleleni South kwelikamzilikazi kamashobane. Mina ngilesicelo lombuzo lapha abadala. Ngisacela ukuthi ngibuze ukuthi lapha ku-MRP ubaba umqondisi uma simvotela, simvotela ukuthi ahlukanise imthwakazi leZimbabwe yini noma simvotela ukuthi abe ngu-MP kumbe simvotela ukuthi abe ngumongameli kumbe simvotela ukuthi abe yi-council. Kukhona lapha ngideka khona mina. Ngiyadideka, ngicela abangangiphahlulela abangiphahlulele khona lapho bangihlukaniseli imbambo lomgogodla. Okwesibili ke ubaba wethu lo mongameli wethu ongazi into ayenzayo yena lo baba omnankwakwa. Njengoba bethu selilungele yena ukuthi usekulungele ukuthi u-3C mayethena usemi ngomumo ukuthi uzadala udlame. Mbe ngisafisa ukwazi ukuthi yena uselungele ini ukwenzani uma ngabe bakhona abangasitshela bebandla lakhe abahamba laye basitshethi yini asekulungele ukwenza zani mangabe kwenzakalani. Ngiyabonga abalaleli be Studio 7 labasakazi bamabahle.
Sanibonani, sanibonani mawuyani ku Studio 7 abalaleli nabasakazi. Uthi munjani, ninjani? Kungelelayo ofiserani Promise Gold uzala ngikhona le Plumtree kwelikamadlambuzi. Ngikhuthaza nami abantu bakithi khona le komadlambuzi izigodi zonke umasendo Plumtree yonke ukuthi elisekhaya siyacela ukuthi liphakame lebhalisele ukuvota. Siyacela kakhulu lebhalisele ukuvota. Ngike ngikhuthaze nathi segoli nawo wonke abasuke eBotswana eSouth Africa ukuthi uma kufika ilifu yakho njengoba kuzavota mhlaka 2023 ingakafiki uma ifika lungiselele ukuthi ufike nawe uthathe isithubo siyeplamthi kwampana kumbe siyetawuni yakho lapho kune-ofisi lezekhona for ubhalisa ukuvota.
bona nonke ku studio 7 njani njani siyaphila hey bantu business plan business tele lapho eh stand ke litshele lo kulumuntu akuthi lo president lo mnakagwa lethi ayekele lento yenzayo le akahambe ithatha abantu laba base Ukraine abantu bengazibese kanti ulindeni ibulwa umthetho noma yini ngoba manje kanti njani ayeyidela abantu ntsha ayeyidela abantu akahambe ithatha abantu abase Ukraine sesifelwe ngabafoti ngenxa yakhe leke DZA kufanele ni German for yini akabona ukuthi amanye amazwe akhuphe izindiza belanda abantu eUkraine ize bengafa abantu babo ayakazama ukuthekela ke sikhanda manje njengendoda kanti indoda enjani Ukraine kahle kahle efuna ukucatshangelwa daily imazwe ngezo sitshontshela zona ngafaka into ematebelendi esiya ezidla labangani bakhe lezi kasafunga ukukhupha ukuthi landa bafoti ngale kubo eUkraine hayi kasama ukusicabangela manje kanti njani kanti indoda lowo
Salubonani basakazi be-Studio 7 okukhulumayo ngudewa umzalwa echolotsho bengithanda nje ukufaka owami umbono ukuthi besicela ukuthi elizweni lakithi eZimbabwe nakhona omongameli nje sike sibone umongameli ophatha maybe iminyaka ngu-10 achiye lo munye sinankinga lokuthi yiphi iphathi ephetheyo but ngicabanga ukuthi omongameli nje uma bengakhe beshintshisane sibone umongameli nje phatha iminyaka ngu-10 kusuka lapho kungena omunye kwenze njenga sibone nje njengakwamanye amazwe ngoba sibona kwamanye amazwe kwenziwa kanjalo umongameli uphatha 10 years aphume ephathe 10 years aphume sicela naseZimbabwe kwenze kanjalo ukuthi siphathwe ngumuntu oyi-1 iminyaka fika ya 20 or 40 lokho esiphethe umuntu owana hayi lokho siyakucela bakithi akucela kube kube notshintsho
Salibonani ku Studio 7 livuka njani bahlobo ngoJaffet Ndlovu lo owasecholocho is vice chairperson we Indosakusa Community Development yasecholocho ngibuya ekhaya on behalf of ukuregister silungiselela bonabo ukhetho loluza kuba khona singabanye babantu nje amagama ethu lawa kade sephumile engasekho ehleleni lokuvota kungenxa yokuthi ungaregister khona lokho wasesahlala emazweni bakithi okokuqala ngizathanda ukugqugquzela sibili abantu intsha ikakhulu labo abadala bonabo abakhona emakhaya sihambeni siyo register bakithi lama kungaba yingavoti ngibona ngani kuyabe kungaselani okutheni kodwa ukuregister kubalulekile ngoba kusinika ilungelo lokuthi sibe la ama constituents onalani silawo lapha nekhaya ngibe sengisiba lesicelo ke engaziyo ukuthi singafika kanjani kulabo abasiphathela zona lezi ndaba zokuregister ngifikile laphana mina njengoba ngiwechita chawa ngisecholocho ngingafika lapho kuregister khona echolocho njengoba kade siya register nchilo ngaphezulu ngithe sengiregister stage njengomuntu ongani kulala lapha engithungamela khona ngase ngibuzisisa indlela abasebenza ngayo engikutholileyo laphana ikuthi ma kuphumela abahamba bengama mobiles ku station abafikela kiso bajwayele nje bazihlalela amalanga amabili njengomuntu ongumhlali wesigaba ngananzelela ukuthi imizamo abayizamayo yebo ingabathola abantu kodwa isikhathi abasipha sona siba sifitshana
njani wasakazi bakaStudio 7 lonke likhona ngapha ngasemelini siyabonga kakhulu izigaba eziningi sezilehlelo eziningi zamadona characters bayazincedisa abantu ngokuthi babayekhele izinkathi zokulima nokufuya inkukhu ngibonga bonke abasengadini esilwa nendlala project esenjoseph angale ngithi linjani malunga esilwa nendlala gcina nini ubuvila abudliwa kuthi isithuthuku ngijike ngikhona phana emzini omkhulu kwajiyani bengelubongane the big one ngithi phetshe kumahlasela usabongane unamafika unasiqhe sadlika umama unalo ngithi phulani likhokhoko lingakhohlwa ikorona ikhona lesigeze izandla olukhulumisayo upeter kopeter ntunene
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. iVoice of America ithi izizalwane zaseNigeria ezilabantwana abakwele Ukraine zitshengisele esigodlweni seRussia izolo zisola lelo lizwe ngokuhlasela ele Ukraine. Umsakazo munye uthi abesifazana bakwele Cameroon labo sebengena kumaqembu alwisana lezikliwi zeBoko Haram. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo edale lePhalamende namuhla owe-State of the Union, lapho azaphatha khona indaba ezitshiyeneyo ezigoqela ukuhlaselwa kweUkraine ngele Russia. Umbiko wakhe lo uza ngesikhathi impi eqalwe ngumongameli weRussia uMnumzana Vladimir Putin iqhubeka kwele Ukraine. Izolo iUnited Nations yenze umhlangano ngalolu daba, amazwe amaningi asola iRussia njalo akhuthaza ukukhulumisana ukuze kuqedwe impi. Umhlangano lo wenziwe ngesiphangiphangi ngemva kokuba uPutin etshele amabutho akhe aphatha izikhali zempubhiso ama-nuclear weapons ukuthi ahlale elungiselele. Ebuzwa zintatheli zindaba izolo ukuthi uzulu weMelika kumele ethuke na njengoba uPutin esekhuluma ngezikhali zempubhiso, uBiden uthe cha ngokubika kwephephandaba leThe Hill. EleMelika labangane balo bethesa eleRussia izijeziso zenotho phezu kwalimpi. Izolo khona inhlanganiso elawula ezenguqu emhlabeni jikelele iFIFA kanye lelawula ezenguqu kuzwekazi leEurope iUEFA zixotshele Russia kumincintiswano yaso. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe uMnumzana Tim Moringayi.
Akusarayithanga lapha ngoba sibona impi le eUkraine amapandits or ama-war generals akudala abesithi iUkraine vele bebebancinci and then i-power yeRussia was going to completely annihilate them. But into esingabona singabuyela emuva siyabona ukuthi uNapoleon wayesithi yena umongameli weFrance in the 17th century wayekhuluma esithi morale in war is like 3 people to 1. So sibona lapha ama-Ukrainians belwela lapha abahlala khona, lapha abavela khona, lapha kulaba obaba labokhokho babo, and they have a fight in this thing. So into engiyibonayo lapha iRussia ibingalungiselelanga, lamazwe wonke even iAmerika bebengabona ukuthi iUkraine were this determined to have amabutho plus i-self-defense with local people abangazake babambe izikhali in their life.
Umongameli Biden uthi lanxa uPutin sekhuluma ngezikhali zempubhiso, abantu beMelika akumelanga bethuke. Uyamthemba yini?
Hayi, mina lami angisakuthembi lokho ngoba sibona uPutin is very unpredictable. Singabona i-war in Angola leyana the Boer War versus the Angolans, akulama Cubans laphana. U-General Magnus Malan wayesithi yena ngendaba zona lezo ukuthi ma ungakwazi ukuthi the general on the other side ucabangani, it's very very unpredictable ukuthi uzajika ziphi izikhali in the war. The possibility of a nuclear war lo Putin must not be put aside ngoba sibona ukuthi laba ama-Russians they are using different methodology ngoba impi yangkhona isamanga kuhle on their behalf.
UMnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umsekeli webandla likaMnumzana Nelson Chamisa obulawe ngabanakanelwa ukuthi ngamalunga ezanuPF uMnumzana Mboneni Ncube ube ngosakhulayo osanda kuthatha umfazi njalo uchiye umntwana omncane. Uhulumende uthi kusukela namuhla izisebenzi zakhe zizathola iholo elengezwe ngesilinganiso se-20% ngemva kokulobelana isivumelwano le-Apex Council. Kodwa abanye ababalisi bathi kabakwamukeli lokhu. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Union ePhalamende yelizwe lakhe namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.